Kugqitshwe umnyaka ka-2024 izolo, abesifazana bekhala ngababhekane lakho umnyaka wonke okugoqela indlala enkulu, ukuswela imali lemisebenzi, ukungathuthuki kuhle komnotho welizwe lamabhizimusi. Unkosikazi Mqhele Sibanda uthi,
siyabe sizihlalele endlini ngoba vele unyusinesi ukuthi sivuke sibuye lapho esalo ngoba kulalutho.
Unkosazana Thandiwe Dube othenga ethengisa impahla lokunye akuthenga kwele South Africa uthi ibhizimusi lakhe beliphansi. Abesifazana abakhulume le Studio 7 bakhale ngesomiso esikhulu eZimbabwe okulabantu abalambayo abedlula izigidi eziyisikhombisa 7.7 million bathe bebesehluleka ukuselela imuli zabo lonyaka. Omunye wabadonse nzima unkosikazi Nomvula Mguni olilunga ledale lePhalamende koBulawayo.
I-Elnino le khona ayisiyole efana lale ebikhona ngo-2024. Sihope ukuthi kuzaba lomfefezo ozavuthisa at least abantu abakuhlanyileyo ukuze abantu bahle.
Kwezombusazwe lakho abesifazana bayakhala kodwa bathi kusakude ukuba kulandelwe okuhlelwe kusiqa samachumi amahlanu lasithupha i-section 56 yesisekelo sombuso welizwe esikubeka sobala ukuba abesilisa labesifazana bayalingana, ngakho ke akula muntu okumele akhangelelwe phansi eZimbabwe. Bathi lokhu akuzange kulandelwe ngomnyaka ka-2023 kukhetho ngoba kwaba labesifazana abalutshwana kulabesilisa abangena edale lePhalamende lakumakhansili. Unkosikazi Luba Masotsha isakhamuzi sakoBulawayo uthi kunenyi okwabagwenxayo kwezombusazwe.
Inani labameli abangabomama selililutshwani ngoba izandla zizimfitshane kubomama abaningi. Okunye njalo okusuka kusihlukuluze thina yikuthi omama bethiwa amagama achiyachiyeneyo ngesikhathi sekhampeyini kunokuhlukuluzwa ngoku ethiwa amagama achiyachiyeneyo omama bakupolitiki bathwele nzima.
Unkosazana Samukeliso Chuma, umqondisi we-The Girls Table, laye uthi abatholi usizo lakunhlanganiso ezizimeleyo ezabesifazana.
Abantu laba abakhokhelayo or isebenzi ezisebenza kuma kunhlanganiso lezi abatholi support, emotional support, okuthi baya bethwele wonke umuntu emahlombe, kodwa akula muntu obunjani othi hayi mana nguthwalisa umthwalo lo ngobunzima.
Loba kunjalo kukhona okunye okuhle okuthakazelelwa ngabesifazana okugoqela ukukhethwa kwankosazana Stella Nkomo ngumongameli Emmerson Tambo Mnangagwa ukuba amele eZimbabwe kwele India. Unkosazana Vivian Marara olwela amalungelo entatheli izindaba uya kuncoma lokhu.
Kuyasijabulisa ukubona impubelelo eyomnye umfazi.
Kulabesifazana njalo abathole izicoco zokulwela ilungelo loluntu. Omunye wabo ngumuyi uLucy Yasini owayeyintatheli izindaba eStudio 7 owathola isicoco senhlanganiso ye-Amnesty International esokuloba indaba ezimayelana lelungelo loluntu. Abesifazana bakhala njalo ngokubhubha kukagogo Rose Nyathi owayethanda kakhulu ngabantu, ukutshona kukankosikazi Eunice Sandi owayekwezombusazwe labanye ababesaziwa ngokutshiyeneyo. Abesifazana bathi bazazilwela lonyaka ukuze bezithuthukise lemdeni yabo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.